Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayevele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative, uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabango. UChabango was not appointed kuGweru Ilokuzeni program. UChabango wa appointwa after sisile dispute yama sise sibe ngama double president lapho esingazwanana ngakhona ngento yebeleka mwana. Laye wazitshola ukuthi vele kwahlupha into yebeleka mwana. Uyakhumbula lapho uChabango waqalisela ukushinga enomination day yethu ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubusecretary general bukaChabango ubuqalisa khona. Hayi, uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe eqondile sibili. Yikho sonke esikwazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokhu, labo wonke abakhula bami bayakwazi lokhu. So uyabe eqondile sibili, ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kanti laba bantu balahleka ngaphi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngokuthutha babo. UChabango ezeqalisa, uyakhumbule e-interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-secretary general. Ngemva kokuthi singasazwanananga, wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe ehambisa i-constitution ephalamenti. Lokho kuka-2019 kuqaliswe nje kuyona leviki ave singakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa usere yikho lapho abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. UChabango nguye ngabe kwazi eyedwa, hathi thina sikhona phakathi kwakho. Nxa yena kutho ukuthi wayengena imihlangano emibili lapho okuzaba luhlupho khona, ngoba thina ku-executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless nawe, ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be-PDP, uyabona i-executive ye-PDP yena esakhohlwa ngayo, labanye laba abaku-MDC ye-Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo, abantu uyabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasi-consult ukuthi sithini. Thina sikliye from the day esabeka khona uChabango ngoba ngu-secretary general. Yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu, hhayi, sikugwanisa.